chola ngoba ngibona abanye benza kodwa lento amathanda awungina senya chola ngoba ngibona abanye benza kodwa lento amathanda kodwa lento amathanda lewangiselo
Yeah.